sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthoya zomuhle onamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 28 kunhlangula 2019 ngothungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
ngavela emalini ukuthi amazi angeke sabakhona edolobheni leGwanda, njalo wonke nje uzananzelela ukuthi amafutha hamba sizibona la akhwelile enyakeni sezibhajethi iyintayo amafutha okuyidola 35 5.60 something.
Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu.
Kulezi nsuku umuntu ungamuzi ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu p f, angikwazi ukuthi uyakesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mina umuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu p f.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke okumangalisayo, kanti le mali yakwamanye amazwe layo ingasavunyelwa ukusebenza eZimbabwe. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Umasipala wedolobho leGwanda uthi akasela mali yokusebenzisa ukuqhuba inhlelo zakhe ngoba kade ihlelile ukuyisebenzisa lonyaka eziphelile ngenxa yokubhidlika kumnotho weZimbabwe. Uthi ukuwa kwesisindo semali yelizwe sekudala ukuqonga kwentengo yemithi yokuhlambulula amanzi kanye lamafutha ezimota. Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale uthi ngaphandle kokuba bakhweze imithelo ngesilinganiso samakhulu amathathu ekhulwini 300%, umasipala uza kwehluleka ukufeza imisebenzi yakhe.
Ngavela emalini ukuthi amazi angeke sabakhona edolobheni leGwanda, njalo wonke nje uzananzelela ukuthi amafutha hamba sizibona la akhwelile enyakeni sezibhajethi ilita yamafutha okuyidola 35 5.60 something. Ungangukuthi nxa singeke lokhweza usho ukuthi kodwa zethulaza zingeke zisanathe amafutha, azingeke zibahamba, akungeke kusasetshenziswa amatharaketi akuthwala izibi, kasathwali izibi yonke into kusho ukuthi izakumanje.
Okwamanje idolobho leGwanda libhekane lodubo lokusilela kwamanzi olubangelwa yikuqunywa kwamandla kagetsi. UMajale uthi bayalulungisisa lolu hlupho.
Siphelile njalo kuminister we-energy ne-power development ukuthi asitholele ekucutsheni kwelayini le eya ezimpompini, kodwa asikatholi impendulo simpawa. As long as amagezi ehamba, amanzi angangebe khona okweneleyo.
Umnumzana Khuzi Thendele Ncube yisikhulumeli senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Residents Association. Yena ke uthi laloba besizwa izikhalazo zikamasipala, iningi labahlali bedolobho leGwanda abasoze beneliswa ukubhadala ngoba iholo lezisebenzi lingakhuphulwanga.
Kuzasinzimela sibili ukuthi saneliswe ukuba siwabhadale lawo marenti abekhwele ngalolo hlobo. Inkinga yokuthi inzuzo yethu ayikhwelanga, siloke sizuza imali ngendlela ebesizuza ngayo umnyaka lo ophelileyo 2018. Yikho ke lokhu sibona kuzaba nzima kakhulu, kodwa siyakuzwisisa sibili ukuthi laye usebunzimeni, lokho kubangelwa ngumumo omubi womkhonomi welizwe.
Kusenjalo uZulu weGwanda wamukele ngembono etshiyeneyo umthetho enqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Umkhokheli wabatsha kubandla le-MDC ezansi emaNdebeleni umnumzana Edgar Ncube uthi lo mthetho awusoze uthuthukise umnotho welizwe.
Angeke uthi nxa umntwana engayenzi kuhle esikolweni uthi uyamtshintsha ibizo khona ezaya kwenzakala. Lokho kwenzakaleyo asilo lutho engingathi luya-appreciate-wa yizakhamizi kumbe ngabahlali belizwe leZimbabwe. Linyathelo liphambuke kakhulu. Angiboni kuphutha, angiboni kusebenza, kuzaba into ezinsuku ezimbili ezintathu nje kuphela.
Unkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi ulethemba lokuthi leli nyathelo lizanceda ukwehliswa kwentengo ezitolo.
Amarates elisephezulu kakhulu, ikhathi sokusenza lezinto zihlale ezikhwela every day, every hour. But khonokho ukuthi sibhaniwe engxenye singaphonga ukuthi sinike nje insukwana sibone ukuthi izinto zizakwehla yini emashopu. But ngokubona kwami ngibona sekumele ziyehlethele ngoba i-rate la isiyehlile.
Intengo yempahla lesikhuphuka okumangalisayo ngemva kokwethulwa kwalo mthetho we-statutory instrument 142 isaka elilesi sindo lokudla kwenkukhu ebelithengwa ngamadola alikhulu lamathumi amahlanu ngeviki edluleyo namhlanje belibiza amadola angamakhulu amabili lamathumi ayisiyagalombili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo agoqela elezanu PF lele MDC aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edalele parliamente oluza kwenziwa ngoNcwabakazi mhlaka 3. Ngelanga elifanayo kuzaqhutshwa njalo ukhetho lokudinga ukansila kaward 22 ebuvi lokaward 23 enkayi. Isigaba selupane East sisele singelameli wephalamende ngemva kokubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayelilunga lezanu PF ngoMabasa. Kulamanye njalo ama-by-elections azayo endaweni ezitshiyeneyo ngemva kokufa kwabakade bekulezo sikhundla okugoqela umnumzana obedingwa Mguni owayemela imangwe edale lephalamende elilunga lezanu PF lo nkosikazi Vimbai Itswangirai Java, yena owayemela iGlenview South engowe-MDC. Ibandla le-MDC lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lwelupane kulandela ukunqoba kwalo eKaloma kwenye i-by-election esanda kwedlula. Eminyakeni embalwa edluleyo bekunzima ukunqoba iZANU-PF kuma-by-elections. UChris Kande we-Studio 7 uxoxela umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sifanda wachasisa okuningi ngamalungiselelo abo elupane.
Mbona ngami kule MCA kulaleka mama uMakhuphe, hayi lamanye nje ukuthi amabizo akhona ukuthi uzazahlisake funa ukuthi wakhangele njalo ephepheni. Hayi abanye nje ngenxeke liyabe I think ukuze nda ayifakile kuthiwa yimi le Mthwakazi eyifakile, ngingazike kalinda Masarika le ngayi nayo ifakile futhi kuthiwa ubeliphi. So maningi amabandla akhona awayo afakile, but obviously i-contest yaziwa ukuthi phakathi nakwezanu PF lati.
Ye manje kuhamba njani amalungiselelo, liyakhankasa yini?
Kulezi nsuku uthi Chris kusakhankaswa yini kulezi nsuku? Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu PF angikwazi ukuthi yabesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona nomuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu PF ngoba izanu PF ububi bayo sokusobala, ukwehluleka kwayo sokusobala, okwethu nje sikwenzayo kuyakhumbuza abantu ukuthi lingakhohlwa ukuthi hayi lokhu okukhona akasisakufuni. Ngakho-ke mhlaka 3 August asambeni siyefaka lokhu okuyikho esikufiselayo.
Uzamela ibandla ngubani njalo lo wezanu PF uyamazi na?
Owethu omela ibandla kuthiwa nguDalumuzi Khumalo, yindoda ezalwa khona ngale elupane, yindoda eke yaba ngusineta, yathi siphumile kuba usineta yahlala njalo elupane khwampana ingusomabhizimusi owaziwayo ngaphakathina kwelupane, njalo yindoda eyaziwayo ukuthi kayilahlanga abantu bayo, yahlala labantu bayo kwaze kwaba lakathina.
Owezanu PF ke uyamazi?
Kowe zanu PF mzwabutuwa ngumlungisi. Tuwa ngumlungisi Dube. Gazakali kakhulu la kibo epatini ya bambonu kutabane ngiba mazi.
Leze zinyizikaba ge uketo lwenziwa nini njalo ngezani?
Mhlaka 3 August njalo sile by election ku ward 22 eyevubi. Lapho kwabhubha ukansela owayekhona owayengowezano. Soke sifakile ama-candidates njalo kube yakhini ngamaphathi amathathu amane. Enkayi ku ward 23 lakho sile by election mhlaka 3 August njalo. Eka kansela ngemva kokuswelakala kwa kansela weZanu PF.
Kukhanya kulesiphithiphithi esigabeni seMatabeleland North. Kwezinye izigaba zelizwe wona akhona yini ama by election?
Ama by elections akhona ilizwe lonke ku ward 32 kumbe 33 eBikita kule by election lakho ngemva kokulahlekelwa ngukansela weZanu PF wabhubhayo. Ngiyakwazi ukuthi khathesi njengoba uzwile ukuthi kubhubhe umgulu kutsho ukuthi sokuvuke i-by election njalo eMatabeleland South. Ama-by election maningi bonani kulamanye futhi amawadi angaba mabili mathathu ezakha east. Nanku lakho sikuzwa izolo ukuthi u-MP weZanu PF khona ngale usebhubhile. So-ke ama-by elections hayi maningi, ama-by elections maningi, kodwa mina ngakutsho nje ngokubona kwami hayi wonke silungele ukuthi siwathatha. Ambona ukuthi kuyabuyelwa emuva, bonani wonke siyawathatha njengoba siqalisile kubonyanga le lapho kuqalise khona abelokhu esiza kwaze kwayafika eKhadoma silokhu sithatha, kutsho ukuthi hayi ambona ukuthi saya kuma, so kuyikuthatha konke okubuyayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumgcini sihlalo we-MDC esigabeni seMatabeleland North njalo umela iBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Sekhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzahlangana lezinduna zeMatabeleland kanye lezeMidlands kobulawayo namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi abantu abazatholakala belamacala enkohlakalo imithethwandaba bazathathelwa yonke impahla yabo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Igama lami ngingusithole obulawayo. Ngithanda ukulibingelela lonke elisebenzela iStudio 7. Lani lonke balaleli iStudio 7. Lamhla ngithanda ukukhuluma ngodaba oluzwisa ubuhlungu, udaba lwe-corruption elizweni. Okumangalisayo yikuthi abantu bona laba asebeqanjwa ngabantwana ukuthi ba-corrupt kudala kwakhulunywa ngabo, ikakhulu u-Obedi lo Whitnell layo uMagunja yena lo we-Reserve Bank. Kudala kwakhulunywa ngalaba bantu, kodwa into emangalisayo ukuthi akulanyathela eselithethwe uhulumende ukuthi laba bantu babotshwe bangene ejele. What kind of a government is running this country where all big thieves are being saluted outside the prisons while the small thieves are full in prisons? Yebo kambe uMnangagwa uthi uzakhetha ikhomishini yokuthi icubungule udaba lolu, kodwa maningi phela amakhomishini aseke abakhona kodwa kungaphumi lutho, kungenza umehluko. For instance, ikhomishini kaMohlanti kwaphuma ukuthi amasosha abulala abantu, kodwa into yakhona yayathezelwa phansi, akula nto yaphumayo. Abadala okwamanje sebeze betshelwa ngabantwana ukuthi ilizwe alimanga kuhle ngendaba ze-corruption, kodwa bona kuyibo abangena ephalamende belanda nje ukuya kuzwe ukuya kwezu msindo lokulwa le opposition lokulala kungaphumi lutho into abayingenele parliament lokhu kuyaleyangisa ukwenza ilizwe lethu libe phansi ikwabantu ama investors they can never come into this kind of country with all this corruption kuyayangisa share ngiyabonga.
Siyabonga basakazi labalaleli hayi wamubono ngokuthi bakithi ama prize asiwazi ukuthi singathi akhwelile lokuthi izinto zona vela imalini asikwazi besingacela ukwaziswa ngama prize ejukela nje ukuthi 2kg imalini kwenzeke ukuthi sikhulume ngokuthi akhwelile impuphu 10kg imalini ifulawa amafutha sibe sibakwazi ukuthi akhwelile labo labahamba benquma kumbe bahamba bephethe amaphepha lama prize kasikwazi iprize esiyaziyo yamenyezelwayo ngedizile phethe ngabe zonke iprize ziyaphunyelwa egcekeni njengamafutha ezimoda kwenzela ukuthi abantu labe lobu fike esitolo bekwazi ukuthi into ikhwelile sisincediseni khonapho shuwa ngoba thina siyadubeka ezintweni ezidliwayo lezi njengabompuphu lamafutha lethukela iziphofu zikhonapho izalukwazi zikhonapho abantwana abangalabazali bakhonapho ibabeka ngaphi njengoba liyakwazi ukuthi lizwe liwomile lithi alilamali sibili liyakwazi kodwa manxa sekuhamba ngaleyo ndlela lingafaki umthetho lifake nje uphonge kuphela kababanjwe phela sizokutona libambile abantu belancedisaneni sibili ake sithule mageza.
Basakazi bami ngiyabingelela mina ngingushoniphana inkomo ngilapha eSouth Africa msakazi mina engikubona ngokwami ngesimo sasekhaya laphayana ikhe ngifuna ukukhuluma ngakho kubuhlungu ukuthi sibone ilizwe lethu likhipha lezi ezinye imali zokhamanye amazwe ikakhulu thina into ebesiyikhalela yokuthi ngabe bayathatha irandi msakazi basebenzise lona ngoba kuyilona elibumakhelwane eliseduze futhi njengoba sebevele sebekwenzile lokho asazi ukuthi isimo sethu sobuya sibe njani ngoba sikubone ngo-2006 kuya ku-2008 msakazi kwakunzima kakhulu asazi kulaba abasiphethe ukuthi bona basolani ukuthi bejoyine mhlawumbe i-Rand Union noma nje kungaba yilokho ukuthi South Africa ayifuna ukusikhontrolela irandi layo lisetshenziswe eZimbabwe ngabe bavumelana na ngalokho umnotho wethu uzovuka asazi i-RTGS leyo ukuthi izomdlulisa nayo ilizwe hayi siyathola nje sibheke msakazi ngiyabonga.
Sihlangane kakho lapha kithi kule ngilishe pha amarandle mapula namaluyasasebenza kubunzima bukhulu kakhulu loko ngoba angisiboni impela ukuthi kwimpu ngoba le mali efakwayo iyawa namuhla iyasebenza kusasa iyasebenza kunzima kakhulu ayikho into ebambekayo ngebona sebenzima kakhulu ngaleyo mali nabele ngathi maphandleni yayizivaliwe vele esitolo ufika layo bengasayamukeli kanimoyo kuyemba mali aze ngiphuma kusisaphe kulamsha ngiyabonga.
Sevena basithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezi 001-202-465-0318. Kene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ele North Korea selixwayise uhulumende weMelika ukuthi kumele aphuthume aphume lomsasandlela wenkulumo zokwesulwa kwezikhali zempubhiso ezigcinwe yiNorth Korea. Kudubuke ibhomba elibulale ipolisa elilodwa eTunisia njalo lalimaza abantu abayisishiyagalombili edolobheni leTunis izolo. sikhangele udaba oluhamba phambili eMelika. Inkulumo mpikiswano phakathi kwamalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats adinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo iqhubekele phambili izolo kulokudlephana okukhulu. Okhanya ekhokhela kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uchotozwe ngunkosikazi Kamala Harris emethesa umlando wokusebenzelana labantu abaziwayo ngokuzonda abantu abamnyama ngesikhathi elilunga leSenate. Unkosikazi Harris laye ungumuntu omnyama. Kodwa uBiden uzivikele kulokho wachotoza unkosikazi Harris esithi laye akulalutho alwenze abantu abamnyama ngesikhathi engumtshutshisi. Oza nqoba lapha nguye ozamela ibandla lamaDemocrats ancintisane lomongameli Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Gary Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe.
Kunzima lapha ukuthi ngaqamba umuntu engathi lo ngeke ngibona ngathi uzophumelela ngoba sibona nje ukukhankasa kwabe khankasela ukhetho nje kuqala kuphezu kwesiphithiphithi esibi kakhulu. Kukanti futhi yena umnumzana uDonald Trump laye sibona ngathi abantu bayamsola kakhulu ngezenzo zakhe asezenzile. Lalaba abafuna ukuyancedisa kukhetho lapha ngibona ngathi bayasola kakhulu indlela asenze ngayo i-track record yakhe imbi kakhulu. Okwamanje kunzima ngoba besaqala ukukhankasa. Ngibona ngathi nanike zithupha kancane bakhankaza siza ukuthi bathini bese singaba lo mbono ongcono ukuthi ngumbala sibona ngathi nguye ongathi ukhankasa kulezinga nguye ongaphumelela.
Umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo. Abasekeli bebandla bathi bafuna kube nguye oncintisana lomongameli Trump ngomnyaka ozayo. Kukhona yini obona kumphambanisa acine engasabanga nguye onqobayo?
Angiboni ukuthi kungenzakala ukuthi agwenxeke. Ngokubona kwami ngibona ngathi i-experience yakhe nje yiyo enze abantu bangathi bamlandelela bayamxhasa futhi ngokusebenzela lapha xa sikhuluma ngendaba zokuxhasa uthole phela umxhaso ongathi uyabonakala uphezulu. Njalo igefu leyaseyivulile nje zisuka. Ngibona ngathi ingabe iyi-statement esuka ebantwini ukuthi hayi umuntu esingathi singaba nethemba kuye ngulo.
Njengoba bebaningi kangaka abebandla lamaDemocrats abancintisanayo, awuboni yini becina begwenxana mhlawumbe bacine besenza kube lula ukuthi umongameli Trump abanqobe?
Ngibona lokho mpela kungamsebenzela uTrump ukuthi kube khona iziphithiphithi ngoba sikhanazela izikhethezeli nxa kusiza ekuqaleni ukukhankaso lapha kuyaqala ukuphumisa iindaba ezithile ezimbi, iindaba ezingcolileyo kuthi ubani wena wenza kanje, ubani ulecala elinje. Ngibona ngathi ngobuningi babo bazalwisana leso siphithiphithi sizadala mpela ingxabangxoza enkulu kakhulu engagcina ithatha amandla kumbe ngathi le focus yabo ukuthi bakhankase. Ugcine ngapha umnumzana uTrump usephunyukile waphumelela.
Abamnyama abancintisayo abafana labo Cory Booker labo Kamala Harris, amathuba abona ubona eminjani?
Angibona amathuba abo mpela angathi aphezulu aphansi kakhulu ngoba asiboni abantu abaningi abangathi balesiso sokubalandela kumbe nje singathi generally nje ukuthi kukhulunywe ngabo nje kakhulu babonakala ngathi ngabantu abangelasindo kupolitics njalo abangela experience engathandwa ngabantu to a point ukuthi sebengaze babakhethe ukuthi babe ngabakhokheli belizwe.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ekhona namuhla. Iqembu leTunisia lizanqikelana lele Mali kuthi ele Ivory Coast libhuqane lele Morocco. Ele South Africa lona lizabhuqana lele Namibia. Izolo ele Algeria linqobele Senegal nge-1-0 kwathi ele Kenya lanqoba ele Tanzania nge-3-2. iBurundi yona inqotshwe iMadagascar nge-1-0. LeZimbabwe lizanqikilana lele DRC ngesonto ngumdlalo oqakathekileyo kakhulu ngoba linganqotshwa liyabe seliphumile kulo mncintiswano. Kunjani masekunje lingabalinjani emagumbini omane womhlaba, siyalubonga uxhaso lwenu, siyalibona kuFacebook njalo libukele kulo beauty bamondeti uthwena amavuko omsakazi kuzoba lo Aaron Dube umthembo osthembayo. Uthwena good morning, livuka njani khona ngapho? Hayi siyavuka Dube, singazi wena Campbell Ndlovu uthi wena morning. Musa Mazibuko uthi wena babankomo livuka njani, ngibukele ngisesowetho. Siyavuka Mazibuko, siyabonga. Mandla Gama uthi wena amavuko bakwethu, amavuko la kuwe Gama. Vusani Pepe uthi wena good morning. Kuzoba ke lo ndukwazimthayi nkani yasiza goqandleve utwena livuka njani Mthwakazi. Clement Makwaza esigqibela uhlelo ngengoma emnandi uthi yena usehlala khatshana. Silethemba likholisile lamhlanje kungolwesihlanu nje sesilungiselela impela viki phela ukuzigqiba izosuku sikhangele bezihamba phambili. Umasipala weGwanda sekhweze imithelo yamanzi ngokuphindwe kathathu. Amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edale lephalamende. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asidibaneni ngolwesibili, siqalile eyami impelaviki. Itshone kuhle.
Mangwanani akanaka.